Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolisihlanu mhlazi ku 7 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthi amazwe omhlaba kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho welizwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso womsakazo we-Al Jazeera izolo.
I-document ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo, iveza inkohlakalo ehlasimulisa umzimba, imizimba kaZulu, isukumisa inwele zikaZulu, sichamathe singuZulu weZimbabwe.
Zithobelene esigabeni se-Country Park, lapho okuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo.
Njalo ubukhokheli esinabo emakisawuti okunijabulisayo kakhulu ngamalokali bona bebezikhethela abantu babo abahlala nabo ababaziyo ukuthi basebenza njani.
Ibandla le-CCC lithi lisaqoqa amabizo alabo abazancintisa kukhetho abakhethwe ngumphakathi kuhlelo lwaleli bandla olutsha olukusebenzisa abantu besigaba hatshi ama-primary elections. Umsakazo we-Studio 7 lamhlanje wenelisa iminyaka engamachumi amabili isakaza ngolimi lwesiNdebele lesishona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi amazwe omhlaba kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho weZimbabwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso wedocumentary yomsakazo we-Al Jazeera izolo eveza ukwebiwa kwegolide leZimbabwe ngabantu abathi balobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. I-documentary le iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel lalo asebenza laye umnumzana Ricky Dulan bezitshaya isifuba besithi bayenelisa ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze iyethenga igolide besebenza laye uMnangagwa. Kuhlandla la izolo i-documentary le iveze ingqungquthela ebikwa isebenza lohulumende weZimbabwe ekuthengiseni igolide lelizwe eDubai umnumzana Kamlesh Patin atshengisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera amahofisi akhe eDubai lapho athi uthola imali efika izigidi ezilichumi 10 million ngelanga ekuthengiseni igolide. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lithi selivale inotho yabantu abane abathinteka kudokumentari le. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-document ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo, iveza inkohlakalo ehlasimulisa umzimba, imizimba kaZulu, isukumisa inwele zikaZulu, sichamathe singuZulu weZimbabwe ngalesi sehlakalo esibi kangaka. Uphenyo yebo kambe kungathiwa kuyaphenywa, kodwa uhulumeni ulomsebenzi olula kakhulu lapha ngalolu daba, ngoba abaphathekileyo kulokhu kuganga okungaka babethwe ngamabizo. Njalo ngiza kuthi ngikhonapho ngithi mnakakho ngokomthetho weZimbabwe ongaphezu komthetho, okuthi ukuthi bonabo abathintekayo umthetho kufanele ubabophe ngokufana nayo ekugangeni okwethusa kangaka.
I-Reserve Bank ithi isivale inotho yabantu abane abaphume kulifilimu, kodwa abanye bathi kukhanya leli bhanga ligegelela imbuya lichiya ulude ngoba ingqungquthela eziphumileyo la yazo kuli filimu azikabanjwa le notho yazo kayikavalwa
i asset freeze kumbe ngithi kubanjwa kwempahla libhanga elikhulu leZimbabwe iRBZ iqonde kakhulu iqonde nta kodwa ke ukuze sikholwe ukuthi ibhanga le lijonge iqiniso kakungabi lobandlululo ku asset freeze kumbe kubanjwa kwalezo mpahla kayibanjwe leyo mali kazilethwe lezo mpahla zibuyisele ekuhlengeni ukubhidlika kwelizwe leZimbabwe esikubona kwezemigwaqo esibhidlikile esingasaqedakale lokuthi imigwaqo ihlenge njalo igeneration yepower ielectricity amandla kagets sihlengwe njalo emanzini yesizananzelela ukuthi amanzi ahluphe emadolobheni lasemakhaya igebhe imigodi kukhukhulwa amadamu kuvuselela amadamu kubuyisele ama-game fences ayefakwe eceleni kwemigwaqo konke ukubhidlika esikubonayo kuvuselela i-railways kuvuselela i-industry kanye lama-social welfare programs kanye lama-cadetship schemes okuncedisa abantwana abaku-tertiary education kayibanjwe leyo mali kayibanjwe ibuyisele kulezo nhlelo ezilokwenza lokuphathisa lokunceda uzulu.
Hello ke ngumnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi wakobulawayo umntungameli uphinde waxoxa njalo lomunye usomabhizimusi wedolobho lakobulawayo umnumzana Bekimpilo Sithole.
Hey lokhu kubuhlungu kakhulu elizweni lakithi bahlala abantu bekhuluma bethi ama sanctions ikathi namhlanje siyakubona institute sanctions esikhuluma ukuthi corruption and then ilizwe lethu leli ikakhulu emhlubulweni wethu lapho emandebeleni emathebeleleni yilo elirich kakhulu kugolide sizubuhlungu kakhulu indawo zethu kazi zingaphakanyiswa kungela ama-infrastructure esiwabonayo kungela ama-developments esingakhuluma ngawo khona ngapha emathebeleleni ngapha igolide likhitshwa ngabantu abaseduzane abaphezulu khona ngale yibo abancedisayo yikho belwisa phansi lapho ukuthi igolide lonke lihambe ku-fidelity bekwazi ukuthi bazadinga indlela zona zokulithatha besebenzisa abantu babo khona ngale ngaphezulu bebanika izikhundla ukuthi becatshe ngakho bekuncedisa ukuthi igolide leli lithathwe likhitshelwe ngaphandle kwelizwe kulusizi kakhulu abantu bahawula imigwaqo ayikho infrastructure ayikho but igolide liphuma ngobuningi balo ukuthi imali yangkhona igcinwa ngapi akwaziwa kubuhlungu kakhulu kananzeleli i-ordinary person kathesi bathwele nzima abantu bathwele nzima ukuphila kwabo ukudla ukuthi bedle hand to mouth bathwala nzima kakhulu ngapha sizwinkala kathesi egolide eliphumayo lisaphandle kwamazwe lincediswana ngabantu abaphezulu khona ngale abangaqanjwayo abaphezulu khona ngale yibo abancedisayo ukuthi igolide lonke liphume.
Ungathini ngokuvalwa kwenotho yabanye okukhulunywa yi-Reserve Bank?
Hayi, imnikelwa nje. Imnikelwa njalo imnikelwa leyi kuphele kuvalwa abantu nje amehlo. Ngokuya kwesikhathi imnikelwa leyi layo iyahamba scot-free. Lokhu sesikubone kakhulu eZimbabwe vele ke kwasuka khona kungena uhulumende lo we-Second Republic ukuthi abantu bayabotshwa kuhlalahlale sazothiwa hhayi sebe-scot-free. Lakathesi nje kungaba kuqalisa ukuthi uhulumende sengenela kungani ku-serious kucike kudojwa abantu lapha nalaphana but ngokuya kwesikhathi indaba yakhona iyabona iphelela nje emoyeni lokhu asila trust le-judiciary yethu ekhaya ilapha ekhaya ezimali
umnumzana Bekimpilo Sithole ngusomabhizimusi wakobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni. Kwezokhetho zithobelene esigabeni seCountry Park lapho kuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo nkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo. Kodwa kwezinye izigaba ibandla le-CCC lithi lisaqoqa amabizo alabo abazancintisa kukhetho abakhethwe ngumphakathi kuhlelo lwaleli bandla olutsha olokungasebenzisi ama-primary elections ukukhetha labo abazancintisa kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi ngemva kokukhethwa kuzalandela uhlelo lokuhlola abakhethiweyo ukuthi bafanele na ukuba ngabakhokheli kulandele eminye imihlangano lezakhamizi lengcwethi andubana kumenyezelwe labo abazancintisa. Umnumzana Mhlonipheki Ncube, umgcinisihlalo webandla le-CCC eMathebeleland North, uchasisele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu hlelo.
Lokho kusayenzwa esingathi compilation yokuthi khona kuhambe njani, ngoba nabanominethiweyo, ngobani abangene kulezi zikhundla, ngobani abangene kulezi zikhundla. Kuzathi ngokuhamba kwesikhathi kuzaphuma uluhlu lwabantu abanominethiweyo.
Uhlelo lolu luqhubeke njengalokho ebelikukhangelele yini? Akuzange kube lengxabano kumbe lengxaki ekukhethweni kwabazancintisa?
Hayi, ingxaki azange sibe khona. Imota yabakhethisayo bebephuzile ukuyafika kwamanye ama-centers. Kodwa abantu endithena ngikhulumisana labo kwezindawo ngezindawo bathi bafikile kuzona lezi ndawo, abantu laba abanominethiweyo bazavetwa bekonfirmwe yiphathi ukuthi hayi balelungelo lokuthi bangamela ibandla lethu le-CCC. Uma sebekonfirmiwe-ke ngemva kwalokho bazahamba futhi bekhethwa kuhle-ke, sebekhethwa nge-citizens, okuthiwa yi-citizens forum. Kuzabizwa njalo ama-citizens abaku-register e-CCC bebesebesenza ukuthiwa i-consensus, besebekuthiwa hayi kulaba abantu abanominethiweyo ngubani elimbonayo engabe fanele ukuthi emele ibandla. Then kuzakhanya ukuthi hayi nxa abantu abaningi bengani bafuna lo, abanye befuna lo, kube sokhanya ukuthi hayi ngubani ofunwa ngabantu abaningi, nguye-ke ozathathwa libandla ukuthi emele esimele ku-CCC.
Lisuka lapha kuyini okulandelayo ngalolu khetho?
Emva kwalokhu-ke nxa sekuphumile oyi-1 inguye-ke kuzaba le mhlangano emkhulu ezabe ihanjwa isenziwa ngamawadi ngamawadi, besethulwa ukuthi laba yibo sesibakhangelela ukuthi basimele babe ngamakhandidethi kukhetho oluzayo. Kususela kumongameli kuze kuyefika kukhansila, bazabe behanjwa besethulwa ngamawadi ngamawadi, ama-constituency ngama-constituency, kumbe kube le provincial rallies, kube lama-national rallies.
Alo ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube, umgcinisihlalo webandla le-CCC eMathebeleland North, ubexoxa le-Studio 7 ecingeni esenkayi. Siphinde saxoxa lomnumzana Solani nje Mnyamamoyo, umgcinisihlalo waleli bandla eMathebeleland South, ukuze sizwe ukuthi baluqhube njani lolu hlelo esigabeni sabo.
Inomination yamakandidenti sike saba lokuphazamiseka nje material ukuthi yafika late, ufike late kakhulu thina esilala emakhaya. Sasayicollector ekuseni, sesicollector ekuseni uyakwazi mama Sithandekile, abanye abantu ikakhulu bahlala ezindaweni ezisemakhaya lapho kungela migwaqo. Kwasithatha isikhathi ukuthi siyofika endaweni lapho abantu abahlangane khona kuma-centers ama-ward abo. Okusijabulisileyo abantu bayithanda inhlanganiso yabo. Size zaqeda ngabo 7 ntambama ukubonisa ukuthi uhlelo kade luhamba kahle. Ama-councillors kakhulu sithole indawo eziningi kakhulu ukuthi bevele benomnetha umuntu ebeyedwa, okungasoze kusitshayisa ikhanda ukubana sixoxisane labantu ukuze sithole umuntu oyedwa. Kubo-MP lakho hhayi izindawo nje ezingazilenga, I think inxa ngaphambana izindawo ezintathu lapho amakandidenti abanominate ama-MPs ayi-2 kweindawo 3, okuzasibonisa ukuthi simele sihlale phansi lama-stakeholders sikhulume, sincengane, sibonisane njengabantu bephathi eyodwa, kube sokuqalisa ukubana sitholo yedwa ozamela isizwe sabo. Uyawazi lapha abantu abafuna khona izikhundla, omunye nomunye uzabe sebhala ilisti yakhe ethi mina ngicela ngikhethwe lapha, kodwa hhayi abantu basebenzile. Sesilindile manje, silinde ubukhokeli sekumele siyequbungula sibone ukuthi kona indawo zihambe njani. Njalo ubukhokeli esinabo eMathisouth okungijabulisayo kakhulu ngamalokali bona bebezikhethela abantu babo abahlala nabo ababaziyo ukuthi basebenza njani. Bebenomnetha even abantu umuntu ungazange ethole ichance okufika solongo bemazi ukuthi vele basebenza naye. konke lokhu sijabulise kakhulu ukuthi kubonisa ukuthi abantu babambene. So thina sihlaba umkhoso hodwa nje ukuthi nase siqedile konke lo bonakeleyo ukuthi imajority imnominatile simele sibambane izandla simncedise ukuze ebe nguye ozothatha isizwe se conference yakhe esichaphise uKenani ukuze sikhone ukubana siwine ama election la esiyakiwo ngeqiniso. Hhayi abantu balokujabula okukhulu kakhulu, akufani lama primary ngoma primary kusala esinye isizwe eseceleni singasahambisani lesinye sasidivide abantu. Kodwa bazamile abebandle lehlulekayo bangena kumagruphu bekhuluma bezama indlela eziningi ukuxabanisa abantu bethu, abantu be-CCC. Kodwa bona bathi hayi siyakwazi esikwenzayo, lama leaders ethu siyawazi. Kakhulu ngibonge even i-diaspora ebekhuthaza abazali babo ukuthi bayofika endawo lapho esibabize khona. Njalo basimelela kwaze kwaba sisikhathini sokuthi bebehleli whole day belindile, ngoba liyazi imigwaqo yakhona ukuthi iyahlupha nezimoto zibezisishotele ukuyafika ezindaweni. Kodwa umsebenzi usebenziwe kahle mama sithandekile.
Allo ke ngumnumzana Solani nje emnyamamo yomgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Kobulawayo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Swithan Chirowodza uthi uhlelo lokukhetha abazancintisa solufike emaphethelweni, njalo ulandule imbiko ethi kule mizamo yaleli bandla eyokuthi kuncintise abesishoneni kuphela endaweni eziningi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote
ngenkulu. Umsakazo weStudio 7 namuhla wenelisa iminyaka engamachumi amabili usakaza ngolimi lwesiNdebele lesishona. iStudio 7 yaqala ngomnyaka ka-2023 isakaza ngolimi lwesiNgisi kuphela. Kodwa ngemva kwenyanga ezintathu yasiqala ukusakaza ngendimi zesintu. Sithumeleni imbono yenu ngomsebenzi wethu. Liyakukhwabitha na? Inombolo zethu zithi +1 202 465 0318. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uZulu ukuthi engaphatheki ekunatheni utshwala ngesikhathi sekhefu lePhasika. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umthethwandaba we-Constitutional Court usuvume ukulalela udaba olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora olokuthi ukhetho lungenziwa nxa uluhlu lwe-delimitation lungalungiswanga. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithi thina sanibonani Studio 7, sanibonani. Shelele! Zimbi indaba madoda lapha kithi, zimbi indaba madoda lapha eZimbabwe, zimbi. Hayi, hlale nje hlale emkhokosini. Inkinga esinayo nje lapha ukuthi ipolitiki yakithi Studio 7 isitshintshile. Iloke yatshintshiswa izandu, namanje abantu sebengene baphelela phakathi. Abasakhulumi ngepolitiki, abantu sebekhuluma nge-tribal politics. I-tribal politics lalokhu akuhlangani, ngoba vele isithiwa sakithi sithi chinyunyu babili komba ogatsho uluka isithiwa sakithi. So into ungayibamba wedwa izatshelela. Manje mina bengicabanga ukuthi abantu bani kuthiwa njengoba isizwa bekhuluma lapha ku-Studio 7 abanye bakhuluma libathukana in politics. politics you don't thuka. Uyakhuluma ama points akho into ezahlale umuntu esemkondweni yakhe ehlale naye. Manje ungakhuluma uthukana hayi akusebenzi, akusebenzi ngoba lokho la omunye lo munye okuzwile uthathe lahlele dustbin ngoba ngeke ugcine mhlambe ekhanda lakho. Mina into engizamayo lapha ukuthi asikhulumeni into vele esiyibonayo ukuthi iyanga siyeke li tribal politics. Then namanje nje vele i tribal politics yafaka izandla. Manje dathi thina sengena phakathi futhi angazi ukuthi siza kulungisa njani. Umhlele kunbindaba madoda lapha asazi ukuthi sizokulungisa njani. Siyabonga.
Sanibonani uStudio 7, sanibonani bafowethu, niyaphila. Ukulisa lapha umncedisi Ndlovu ngikwele South Africa. Ngibulisa bonke abantu bakwaMthakazi. Uma ngibala abantu bakwaMthakazi ngibala abantu basemathebeleni nasemiglians. Ngithi sicela lisikhuzele uGawule bantu bakithi. Gawule uyahlupha, uGawule osefuna ngezimbambile ezethu izandla. Abathengisi bezindini lapha. Yale nto adengicela kuwo wonke abantu besiNdebeleni. Ayekeni amaphathi ezishiyona yena lokhu ushintsho azolenza. Iphathi ezobuye kwishintsho eZimbabwe emarapi kuphelelwela ilungelo labantu bakwaMthwakazi. Abantu basemathebeleni nasemiglians. Kuyilokho okubalulekileyo. Ngaze nivote nizowakhumbula amazwana. Alikho ishona elizofaka ushintsho ebantwini bakithi. Alikho ibandla lasempumalanga elizofaka ushintsho ebantwini bakithi. La bantu nje balanda ukuzotshontsha igolide lethu nomnotho wethu wonke womthwakazi. Ayikho nje into abayifunayo nokuthi behlumeze abantu besemaNdebeleni. Sibonge.
Salibonani, salibonani, salibonani maStudio 7, salibonani maStudio 7, salibonani maStudio 7. Mina igama lami ngumuntu koNkomo uNdaba ngaseLupane. Ye, hayi kuqinisekile okube kukhulunywa ulwana uBhuti athi yena hayi donki engadlisuthe kakhulu uma uthi uyayithinta iyeqa ingene iganga. Ye, ayikho sathi ukhuluma iqiniso kanye. Sibilitsha iliqiniso elipheleleyo sibili elizwayo sibili ubeke wazwakala umfana. Siyakubongela sibili lokho sibili lami kanye ehlikikho ngoba into eyenzakalayo khayelani libone ngamva kokusebenza okukhulu okungaka badala lakusebenzayo ngesikhathi sempi lilala limile izulu lisina lilima nzima lisenzani livikela lapha lala layithembi zanu nansi zanu-ke yakhona lekathi chaya qeda umnotho wonke. Mase bethuthile impahla zabo sebehambise emazweni sebeshahlala ngaphesheya komhlaba base bethatha iinto zonke sebezifaka egcekeni sebezichaya. Manje kathesi kathesi okulandelayo sebebophanisa ikhiphusi labantu besiNdebeleni besenzela ukuthi vele kungafikwa abaleshona elazana leNdebele. Liyababonta abantu bezana ukuthi balemomubi njani ukuthi usathane udlalela njani kiwo.
And esinye into esiyicela kakhulu ebantwini bakithi uStudio 7, abantu bakithi izinduna osobhoko abantu besiNdebeleni koMthwakazi abayeke ukwethusela abantu bebajethi bevotele zanu ngoba bona baholisa izimoto nalokho abakutholayo benikeza igovernment yabo leyelisela. Ngiyakuze kusinikeze lutho thina. Abayeke ukuthi bephusha abantu bakithi bevotelo zanu amaphathi esishoneni le. Laba bantu nje abasithandi bayapretend. Angazi ukuthi abantu bakithi ababone ngani ukuthi ezimbabwe ziyahlukuluza nje azihlalanga kahle ngenxa yamashona la abhede kodwa manje bafake embusweni bawenza abantu abanye babhizi ngabosisi babhizi ngabozanu. Alikho nje ibandla elesishoneni ezofaka ushintsho ngaphandle kwe-MRP elomqondo othi kunqunywe izwe ezendaba.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Izisombululo ezivela eAfrika ziyagxila ekuletheni inguquko kungxaki ezitshiyeneyo ze-21st century. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken, ngesikhathi esethekelela kwele Ethiopia kusikhatshana esisanda kwedlula. Obunye ubufakazi bokuqakatheka kobukhokheli base-Afrika yisivumelwano esalotshelwana phansi ngolwezi esesecond cessation of hostilities agreement esokuqeda ukulwisana kwele-Ethiopia ngasenyakatho kwelizwe. Lokhu kuyimpumelelo enkulu njalo kulinyathelo eliyaphambili elisindisa abantu futhi litshintsha izimpilo. Imibhobho ithuli njengoba ukulwa sokumile, ukwephulwa kwamalungelo abantu kwehlile. Usizo lokuhlenga abantu luyageleza solufinyelela phose bonke abaludingayo. Inhlelo zokuphila kwabantu ziyabuyiselwa eTigray. iTPLF isibeke phansi izikhali. Amabutho ase-Eritrea lamanye amabutho angasiwo kahulumende asebuyelile. Ukuxoxisana ngokuzinikela kwabaxazululi benhlanganiso ye-African Union abavela eKenya laseSouth Africa besekelwa yiMelika bekubalulekile kakhulu ekutholeni lesi sivumelwano. I-AU izaqapha ibone ukuthi isivumelwano lesi siyalandelwa. Siyazamukela izithembiso ezenziwe ngabaphatheke kulolu daba ezokuvuma ubudlova obube khona kanye lempumela yazo ebuhlungu. Kutsho uBlinken, ukuvuma ukuthi kwaba lobudlova obenziwa yizo zonke inhlangothi kulinyathelo elibalulekileyo lokuthola ukuthula okugxilileyo. Sikhuthaza abantu base-Ethiopia ukuthi balandele izibopho zabo, basebenze bebambene njalo babuyisane, kodwa kube lokujeziswa kwalabo abadala amacala. Ukulungisa izikhalazo eziletha ingxabano lokwehlukana ngemihlobo yiyo yodwa indlela yokuqeda umjikelezo wodlame lwezombangazwe lolwemihlobo enyakatho, e-Oromia, lakwezinye indawo. Njengoba sibambe iqhaza kuleyo mizamo, iMelika inikeza kokubili usekelo lobungcitshi lolwezimali. Noma kunjalo, ngenxa yokuthi ukwakha ukuthula okunaphakade kuphazanyiswa yibunzima kwezenotho ele-Ethiopia elibhekane labo, iMelika izaqhubeka isebenzisana le-Ethiopia kwezomvikela, kwezokutholisa uzulu ukudla okwaneleyo lokunye. Kutsho uBlinken, sizaqhubeka ngokusebenzisana kwezempilakahle kazulu. Sakhele phezu kweminyaka eminengi yokubambisana kwethu ekulwisaneni le-HIV AIDS, futhi siqhubeke silwisane lobhubhane lwe-COVID-19 njalo siqinisekise ukuthi sonke sikulungele ukubhekana lobhubhane oluzayo. Sizaqhubeka ngokusekela ukuthuthukiswa komnotho wase-Ethiopia. Sitshala izigidi lezigidi kwezempilakahle, ukukhula komnotho, imfundo, intando yeningi kanye lekuvikeleni indlala minyaka yonke. Futhi sizaqhubeka sisekela abantu bokuza, iziphepheli kanye lalabo abephulelwa amalungelo. Kukho konke esikwenzayo, kutsho uBlinken, injongo yethu ngeyokwakha ubudlelwano obuqinileyo phakathi kweMelika le-Ethiopia obuqinisekisa ukuthi singakwazi ukugcwalisa izifiso zabantu bakithi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu uthi amazwe omhlaba jikelele kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho welizwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso womsakazo we-Al Jazeera izolo oveze ukwebiwa kwegolide leZimbabwe. zithobelene esigabeni seCountry Park lapho kubikwa khona kuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa zikhona kusihlwa ngo 7:30 malanga wonke.